Samacele MDC silengqoqo lozama ukwenza lokho.
Ekhinisini akuyeke kumangalise ukuthi inkani labantu abadonsa izimba liyalisiya phambili ngoba nxa sikhangelene lenhlelo zikahulumende ezokuphathisa abantu ukuthi bathole imisebenzi kakhi babona imisebenzi.
Inani labaphila ngokuthengisa imizimba liyaqansa, kambe abalwela ilungelo labantu laba bathini ngalokhu?
Kukho okuqakathekile ukuthi kakudingi ezindlela ukuthi imbangela yokuthi omama badwangule kuyini, ngoba kuzasincedisa ukuthi sanelise ukuthi lindaba siyiqondise.
Ngakwelinye icele, inani labesifazane abadlwengulayo liyaqansa, kanti kungakwenzakalani? Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Owake waba lilunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF umnumzana Norman Mabena oselilunga le-MDCT uthi usezame ukukhumisa umlotha umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai lonobhala jikelele waleli bandla umnumzana Tendai Biti. Lokhu kwenzakala nje ibandla le-MDCT selilungiselela ukuya emhlanganweni omkhulu we-Congress wokukhetha inkokheli ngenyanga ka-Okthoba. Kuthi icele elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti lona lalo liphakathi kokucanda umhlahlandlela webandla kusungulwa lengatsha zalo kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Sikhuluma nje lamhlanje bebekobulawayo. Sixoxe lo mnumzana Mabena sambuza ngemizamo yakhe yokumanyanisa amacele omabili.
Asisoze saphumelela as long as sisehlukana. So sengizamile njengoba ukubonile lawe ngiyazama ukuthi iphathi le ihlangane president the secretary general nokukhumila le umlotha lokhu kuqakathekile sile ukuthi kumele kwenziwe
manje nxa likhuluma labo bathini
well bona njengenkokheli well bayakhanda ukuthi balesifiso sokuthi bahlangane uhlupho lukhona ngokubona kwami ngama-leftenants abo ngoba anti abona ukuthi kakhesi laba abaphumayo sokulabanye laba bafisa ukuthi bangene ezicathulweni zalabo lalabana labo xa sebephumile sebelezikhundla and asikhangeli asina-commitment ku-liberation of this country but it's question of power. Yikho engikubonayo Chris.
Siyabona ukubana kule xuku leli elithiwa yi-Council of Elders. Kanti lona liyehlulwa yini ukuthi libahlalise phansi likhulumela?
Well, abehluleki siyazama sile ukuthi sikwenze khonoko. Nxa sesikwenzile, omunye lawo uyahamba ayebonana labanye bakhe, abanye bakhe bathi hayi asifuni ukuthi sihlangane. So, kubuhlungu kakhulu. Banye bethu abaluleli inkululeko ukuthi ngoba sibe sesithembile emajaheni la ukuthi bazasixabisa uJorodani kodwa ngendlela eyenzakalayo njengokubonile ngikhuluma angithembi ukuthi singawina any election sehlubeni ngayo nalidlela.
Lo-ke ngumnumzana Norman Mabena, ilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezimstato luthi inani labesifazane asebephila ngokuthengisa imizimba yabo seliqanise layafika kusigidi esisodwa lengxenye i-1.6 million. Lanxa lolugatsha lungethulanga imbangela yokukhwela kwenani leli, isikhulumeli senhlanganiso yabalwela ilungelo labathengisa imizimba iZimbabwe Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mugwele, utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akumangalisi.
Ekhinisini akuyeke kumangalise ukuthi inkani labantu abadonsa izimba liyalisiya phambili ngoba nxa sikhangelene lenhlelo zikahulumende ezokuphathisa abantu ukuthi bathole imisebenzi kakhi babona imisebenzi. Ekhinisini akuyeke kumangalise ukuthi inkani labantu abadonsa izimba liyalisiya phambili.
Ye, kodwa khona umsebenzi wabo uya uhamba njani nxa sikhangele ukubana abantu abaningi bathi bona abalamali?
Into ekhona ukuthi khona sinanzele ukuthi abantu abaningi abangelamsebenzi abangaqhatshwanga especially omama ebesuka nje bagijimela ukuthini bayefinyelele ekuhlanganeleni labanye abathengisa imizimba bathini. Kungenxa yokuthi abantu abaningi balayo imali yokuthenga ucansi. Ucansi luqakathekile kakhulu empilweni zabantu, okokuthi khona abantu bayakwanisa ukuthi bayichiye imali yokuthi ayithenge ucansi sivili, kungabi lohlupho lapho. Ngakho babukhona abantu abathengayo, bakhona abantu asebeziphilisa ngapho. Siyakubona kusenzakala.
Abakumsebenzi wonalowo bahlangana lengozi ezinjani, ikakhulu zamatsotsi labanye abantu abanjani?
Ya, iy'ngozi zokutshontshela imali zikhona, ikakhulu kwesinye isikhathi ngabantu ababuya bezenza ama-client, abasuka abantu sebetholile ucansi, umuntu ahwatha ingqama demand imali yakhe back. Kwesinye isikhathi ngamasela nje ayaziyo abantu ukuthi laba nje ngomama abathengisa ucansi, abaqathamela, abakhuthuzeka, bathathela izimali lamafoni. Isikhathi esiningi omama abathengisa ucansi bakhala ngokuthi abantu abaningi ababatshontshelayo ngamapholisa ayiwathi angasuka ababophe, abesesithi khona njengoba wena obuvele kudala usebenza sikubona, faka i-$2 faka i-$3. Umuntu abesithi nxa engaselayo leyo mali bese kuthiwa kabhadale nangocansi.
Alo-ke ngumnumzana Mojalefa Mugwele, isikhulumeli sabalwela ilungelo labaphila ngokuthengisa imizimba yabo, iZimbabwe Sexual Rights Center. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, ugatsha lweZimstat luthi inani labesifazane abedlengulwayo elizweni liyaqansa. Lolu gatsha luthi kulabesifazane abalitshumi lanhlanu, 15 abadlwengulwayo ngelanga. Sixoxe lomela ibulawayo East edalela ephalamende uNkosazana Thabita Khumalo ongebandla le-MDCT ukuze sizwe ukuthi ngokubona kwakhe kungenziwani ukuze kwehlise inani leli.
Kukhanya ngathi intangweni iyamemetheka, so I think sokuqakathekile ukuthi kakudinge ezindlela ukuthi imvangela yokuthi omama badlwangule kuyini, ngoba kuzasincedisa ukuthi sanelise ukuthi lindaba siyiqondise, ngoba kathesi esikwazi ukuthi badlwangula but ukuthi badlwangulelani athink yenkinga umaesele esinyayixazulula.
Abanye bathi okungakusenzakala ikhonoko sokugcwele kwabamakhala ekhukhwini obukelwa ngabanye begcine sebesenza okungalunganga, ungavumelana lakho yini lokho?
Kungaba mkhote khonoko ngoba kuvele udivele emaqhasini lufana lomuntu ongazani ziyake zibaleki into zisenduke. So ngilethemba ukuthi kungaba yikho khonoko, kodwa kuqakathekileke ukuthi kumele sukugxayise khathesi sibongukucabangela, but kumele sibekwazi ukuthi senze ukubangelwa kuyini ukwenzela ukuthi sikhaphise ukuthi sinye zindlela zokuthi sikumise lokho kwinto.
Yona mizamo bani engenziwa ukunqabela khona?
Imizamo engaba khona, ngithandaza ukuthi laba omama abadlangela abayi-15 ngelanga sebanelisile ukuthi bathengise umthetho abantu ababadlangelileyo. So sizamele sidinge iy'ngcitshi ezanelisa ukuthi zikhulume labantu abadlangulayo ukuthi zibacwayisise, zikabuzisise imbangela eyenza ukuthi badlangule omama. Yiyo ezinye zindlela esingazisebenza ukuthi sidinge ubufakazi obubangela ukudlangulwa kwabomama.
Khona lona udaba lokudlwengulwa lelo luphathwa njani emapholiseni? Sizwa kuthiwa bakhona abanye abagcina besesaba ukuthi bayiripota.
Limkotho lelo ngoba kasikafiki esigabeni lapho kuhlonitshwa khona uma umuntu wesifazana ezwangile, ngoba sonke siyazi ukuthi indlela esakhula ngayo, sakhula abesilisa befundiswa ukuthi umama ngumntwana. So esikhathini eziningi uma umama edlangule yinto engamelanga ibajazwe, ngoba kulokucabangela lokukholwa lokuthi uvele ngumsebenzi wakhe. So nxa edlangula kulanto emangalisayo.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, ummeli webulawayo East edalela ephalamende engowebandla le-MTCT obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwabulawayo. Umongameli Robert Mugabe uthi abalimi ababelwa amapulazi phansi kohlelo lokuhlaliswa kutsha kwabantu sebezaphiwa ingwalo ezitshengisa ukuba sebengabanini bamapulazi la. Abanini bamapulazi la bebesehluleka ukuthola izikwelede emabhanga bewasebenzisa la maphepha ma lawa maplazi ngoba bengelancwadi asebezaziphiwa. Kodwa ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi abalimi laba bengajabuli masinyane ngoba lezi ncwadi kasoze zenze ukuba benelise ukuthola izikwelede emabhanga.
Azingokwazi kwami mhlawumbe angibalanga kuhle indaba yakhona, angikholwa ukuthi permit izabe ikuvumela ukuthi ungehlile wobhadala isikolodo ibhenki ibisithathi plus. Mbona ngani permit ngiyokunika ibhanga isiqiniseko sokuthi ule mvumo yokusebenzisa leyo ndawo. Ngesingisi bathi yi-security of tenure. Because yinto ebaluleke kakhulu leyo ukuthi ule mvumo yini. Ngoba ngithi phela ibhenki ayisiyo enika abantu certificate. So bengaze bethi ungazi ukuthi ebhenkini hayi ngingehli lokubhadala ne-tax certificate, bazayisithatha kodwa bengakwazi ukuthi basinike omunye umuntu ngoba indlela i-certificate esiphiwa ngaso asiqala kuhulumeni. So into engisho ukuthi umsebenzi engiwubonayo omkhulu ozowenziwa yilezi certificate ikunikeza abantu ababolekisa imali ukuthi ule mvumo na okuba kuleyo ndawo isebenzisa i-security of tenure. I don't see it as being i-collateral kangako. Ngaphandle makuyikuthi bakubeke ngenye indlela ngokubona kwami akunjalo.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Isiphathamandla esibona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinaso unkosikazi Johanni Mamombe uthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngombiko wethulwe inhlanganiso ye-National AIDS Council kuyona le iviki okhomba ukuthi izifundi zemakolijini aphezulu yizo ezihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane wengulamakhwa owama-STIs. Asizweni ingxoxo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Sali Mlambo isiphathamandla se-Platform for Youth Development kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Thina sanye sayikhangelisa indaba yanale eyama-students ukuthi kule singathi ngesikhiwa i-promiscuity eningi kakhulu. Khona kuyukuthi ngenxa njengokutho okukhulumayo ukuthi indaba yokuthi imali abayiphiwayo bathi bona ayikwani. So nxa bekhangele le daba lokuthi bamele bebone ukuthi beziprovide bezigcine bagcine sebeyenze izinto abangamelanga bezenze. Into ezinjengokukhomba amadoda abadala kakhulu kulabo kumbe ukuthi ukukhomba amadoda amaningi and bona bathi amadoda amaningi akhona abawakhombayo nxa belala nabo abafuni ukuthi begqoke but bona ngenxa yokuthi babe benama-problems ukuthi bakwazi ukuthi umuntu lo ubaphi imali bagcine sebevuma sebeze-expose kuma-diseases amaningi njengokuthi ama-STI. So indaba yemali nxa ukhangelisisa ama tertiary institutions amaningi ama-college amaningi abasaniki i-grant. So at the end abantu sebemele bebona ukuthi bazinekelela kanjani. So khona lokho kuzokwenza ukuthi idaba lonalelo lihluphe kakhulu.
Kodwa bona ngaphandle kokugcona uhulumende akulaminye imizamo abangayenza nayo ukuthi bengaziphathi kubi behloniphe imizimba yabo lanxa kungela mali.
Mina ngibona izinto ezimbili la. Uhulumende lihlupha ngoba yena yenelisa ukuthi ebaphi imali yokuzinakekela. Kodwa bona ngokwabo amantombazana lawa asesikolo lawo baludubo ngokwabo ngoba bayakwazi ukuthi ingozi yokwenza ezinye izinto ina. Ezinye izinto abazifunayo yizinto njengokuthi impahla zokuthi begqoke zokuthi bedle ukudla okuningi okuhle kakhulu. Kodwa nxa ukukhangelisisa kwezinye izikhathi ezinye izinto you can forgo yazi ungakwanisa ukuthiyana lazo ngoba wena uyabe ukwazi ukuthi ufuna ukuhlonipha umzimba wakho. Kodwa iningi labo vele ukuhlonipha imizimba yabo labo abasayihloniphi sebekhangela ukuthi ngangcono nxa kuyukuthi nxa kule ndaba eyenzakalayo akulandaba ngangcono ngiyenze kanje nxa kuza ngiphi imali hhayi kuyabe ayiso into embi ngoba uyabe ufuna imali. So labo mna ngibona ingathi indaba le ikabile uhulumende ye laye singamsola but mina ngisola kakhulu lama amantombazana ngoba ungakhangela ukuthi emizini abasuka kiyo abazali babebedinga izimali zokuthi bona bekwanise ukuthi behambe esikolo ukuthi befunde. Kodwa nxa sebefika khona ngale abasayenza izinto zokufunda kuphela sebeyenza lokuninginingi abangamelanga bewenza.
Singathi uhlupho lolu lubhekane lamantombazana kuphela izifundo ezingabafana ke
izifundo ezingabafana udubo lukhona yini kodwa kaningi nengi bona bavuthiya kunjalo abafana singathi abanye bakhona bangazama ukutshontshatshontsha lapha nalapha nokuzama ukujingiri kodwa iningi lakhona abafana abazihluphi umuntu ongumfana endaweni eziningi kazihluphi ngezinto eziningi kumba ukuthi ngathi ngukuthi ngigqokeni lo ulani kube njani njani abafana yizwa labawukhangele kodwa bakhona futhi abafana abathengisa imizimba yabo abasebethengisela amadoda imizimba yabo labo bakhona kodwa iningi lakhona bayazifihla ngoba bafuna ukuthi baziwe kodwa singathi bakhona
ubona ingani uhlupho lo luzaphetha ngani
ukuthi indaba le iphethe liyabe sokubuya ngokuthi yena umuntu untombazana yakhona uziphatha kanjani uzihlonipha kangakanani ngoba nxa yena umuntu engazihloniphi engahloniphi umzimba wakhe engahloniphi labazali bakhe ngeke wakwanisa ukutshintsha kodwa singakwanisa ukuthi abantu bekwanisa ukuzihlonipha bona ngokwabo bebekwazi ukuthi nxa usesikolweni uyenza khona lokhu ukuthi uzifake lawe endaweni eyabe ingcono nxa usesikolweni ukuthi ugqokeni lokuthi ulani akunandaba ngoba wena ufundela ukuthi uyenelise ukuthi emasukwini azabuya la uzakwanisa ukuzithengela wena kodwa nxa uza kuyikuthi ungayenza okuninginingi usesikolweni okuningi kuza kubamba okunye kuyikuthi kungaba yikuthi into embi yikuthi ungakwanisa lokwehluleka ukuthi ube namalanga amaningi futhi ngoba ungakubamba uyakwanisa ukukuthatha so amantombazana laba kumele bezithande bezihloniphe bengabambi bambi izinto eziningi-ningi abangamelanga bezibambi
Hello-ke ngunkosazana Sadi Mlambo isiphathamandla se-Platform for Youth Development ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esemutare kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane kwezemidlalo ke lamhlanje iqembu le-Highlanders liphakathi kodubo lokungadlali kwabanye abadlali abalimeleyo kumdlalo walo leqembu le-Haumine e-Barberfields kusasa. Kuthi njalo omunye umdlali othenjiweyo weqembu leli u-Eric Mudzingwa kasoze adlale ngoba watshengiswa amakhasi alithanga amathathu. Kweminye njalo imidlalo ezadlalwa kusasa iShabani Mine izadibana leBuffaloes kuthi iDynamos izadlala leBlack Rhinos. Singakehlukani-ke ke sikhangele indaba zethu besilazo-ke lamhlanje. Kwenziwa imizamo yokumanyanisa amacele e-MDC. Inani labaphila ngokuthengisa imizimba liyaqansa. Ukuthi njalo kwelunye udaba esiliphelo nalamhlanje, inani labadlwengulwayo, abantombazana adlwengulayo liyaqansa lalo. Kuthiwa kona-ke kulamantombazana amahlanu, 15 ngelanga abadlwengulayo. Siyehlukana ke lamhlanje. Igama lami nguChris Gande Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.